akusimangalisi thina ukuthi kuthiwe kule corruption. Phela iveli corruption iyinsika yokubusa kwezandla, ngoba iveli iqala ekutshontsheni kokhetho. Isiqale ngokutshontsha khonapho lama ministers angikhona kusukela kudala lakudala bethatha umbuso, bavela baqala ngokutshontsha bediliza ilizwe, engathi ngesikhiwa yi-systematic destruction of this country.
Lingathi okungethembeki lokho kwenzakala ikakhulu kuziphi inhlangothi? Kuhulumende, kunhlanganiso ezizimeleyo, ngapi kahle kahle?
Okungathembeki lokhu kumbe i-corruption ivele iqalisa uhulumende kumthungameli wangakhona. Njengoba ngithile oqala ngokutshontsha i-election, abe sefaka lama ministers lawangene ngobudlwangudlwangu ngokutshaya abantu, kube sokuphetha kugelezela kungatsha zonke zikahulumende, kusukele lapho kungenela kumakhampani kuma-parastatal. So kuyinto evele isegazini lezanu lohulumende, i-corruption.
Kungaqedwa njani pho ukubola lokho?
Ukubona lokhu ukuze kuphele sibili, sidinga kuthiwa ngesikhiwa yi-complete overhaul. Kumbe omakanika bathi i-engine overhaul. Ukhiphe i-oyili zonke ezingcolileyo kusukela uqale ngokukhipha yena umgabe wangikhona oyehluleka ukuthi akhiphe ama-ministers akorrupt, abesebenza ukubophana nabantu abancane, kuhlanganisela ngakhanika amakhampani anjabo eZimbabwe kwakubothwa nje abantu abancane, nama-executive abothwa ngapha abantu abancane, kuthiwa abakhulu abayibo abatshontshayo kusukela kuyo umgaqo.